Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eGwanda ngolwesihlanu wokuphuma lamaqhinga okulwisana lenkohlakalo emsebenzini wezokwenziwa kwegolide kulesi sabelo, uMnumzana Onesmus Nyawude okugatsha lwezemfundo Commission eZimbabwe Anti-Corruption Commission uduzulu kumele asukumele phezulu abike amacala aphathelane lobugwelegwele engelakwesaba kuze kube lentuthuko elizweni. Unyawude uthi sekuzakuba lo mthetho ozavikela labo ababeka amacala aphathelane lenkohlakalo kanye laba zafakaza umthethwandaba ukuze bengahlaselwa izitha.
Any sector is one sector where
kulokhu kungahambi kuhle kwezimali kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu kanye lenkohlakalo ephindwe kabili okubisela emuva intuthuko elizweni, njengeZimbabwe Anti-Corruption Commission sikhuthaza uZulu ukuthi angavumi njalo angalingwa yinkohlakalo kodwa abike lapho isenzakala.
Isikhulumeli samapholisi ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisane Ndebele uthi iningi labantu kalibika amacala aphathelane lenkohlakalo ngoba kukhona labo abakuzuzayo.
Silama neighborhood watch, silama suggesting box ukuthi nxa ungafuna uwaziwa ukuthi khona ngubani ofake information ukuthi kulama corrupt practices ayenzakala endaweni ezingaka, hamba ebhosela, but kule information egcweleyo ukuthi kule nto engabambeka. So mina ngithi umlando kuyimi lawe to say no to corruption.
Ukansila kwa-Ward 5 eGwanda uMnumzana Gilbert Dube ukhuthaze abezakhe ukuthi kumele basebenze gadalala ukulwisana lenkohlakalo.
Masingena ku-internet sitheka thina ilokuzenda ukuthi iZimbabwe ingaphi ku-corruption. Singu-number 5 ku-continent nge-corruption. Uma singu-number 5 lizananzela usho ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okusho ukuthi kusiya ngesikhathi u-number 1 singambamba.
Unkosikazi Juliet Nkiwane uthi kulobandlululo ngezombusazwe ekwabeleni umhlabatho kwemba igolide kulesi sabelo.
Ungayiphiwa imali yakhona, automatically you must belong to a certain political party. Lanxa uyayithanda kumbe kayayithandi, where do you put that? Is that not corruption? To me, it's corruption.
Unkosazana Sakhile Moyo uthi akulula kubomama emgodini egolide ngoba bethwaliswa amagabha avuzayo ngabesilisa.
Lo muntu wafika si human in mining wathi usethengile lapha esasitributa khona. I-Ministry of Mines ihlala ifika kithi emaphisa sibabuza ukuthi njengoba umuntu lo esihlukumeza kangaka engabe leqiniso yini ukuthi wathenga. Behlala besithi ongabuya omunye uthi sisakhangela. Silinde, silindele i-date yokuthi bebuye bezositshela. Kuyaphenduka omunye la yethi sisakhangela. So kule 2 years lokhu bekhangela.
Lo mhlangano ubuqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust ubujonge ukuphuma le ndlela zokulwisana lenkohlakalo kwaze kwenziwa kwegolide. Njalo umqondisi walenhlanganiso unkosikazi Chasisile Ndlovu uthi bazaqhubekela phambili njengabatsha belisa ukuthi kube le mthetho ezabavikela emgodini. Nimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.